sibelesifiso sokuthi isadiki izaba yenza ukuthi izani PF ikhitshwe esihlalweni kodwa kusayenzakalanga osokwenza kube buhlungu kakhulu ukuthi isadiki yabe khona isihosta yeZimbabwe kusuke futhi njalo soon after the SADC summit upresident weZimbabwe ubaba u-Emmerson Tambo Mnangagwa nguye osezaba ngu-chairperson weSADC. Lokhu kusokwenza ukuthi kube nezinto eziningi ezikhulumekayo, kube labanye abayethusele ukuthi bazangena emgwaqweni bayenze udlame lodlakela. Kodwa upresident ekhulumile ezikhathini eziningi ukuthi hhayi asithiyaneni le ndaba zodlame lodlakela ngoba isandla somthetho sizajezisa labo abafuna ukungena entini ezinjengazona lezo. IZimbabwe asobanana republic, ilizwe elilemthetho elendlela enziwa ngayo izinto. So lokhu esikuzwayo ukuthi amabandla aphikisayo laba bama-civil society abazama ukukwenza bezama ukukhankasela ukuthi kube lodlame lodlakela kwele Zimbabwe, thina singabantu abasha sithi hhayi izinto eziyize, izinto ezingasebenziyo. Okusebenzayo ukuthi abantu beZimbabwe bebuthanise kubonakaliswe phambili ukuthi umsebenzi wenziwe eZimbabwe umsebenzi omkhulu kakhulu.
Ye, nxa usitsho njalo baba Mduzi, akukhanya ngazani phela libamba abantu ngamandla, njalo akukhanye phela ukuthi kuyini esilakwenzayo okubambekayo sibili, kukhona ongakhuluma ngakho khonapho.
Siyayibona imisebenzi kamongameli upresident Emmerson Mnangagwa aseyihlalele phezu kwayo indaba ezokuguqula nendaba ezokuphumelelisa ilizwe. Siyayibona imigwaqo iyakhiwa, siyabona amadama ayakhiwa, iZimbabwe isifake ingqoloyi eningi kwedlula ingqoloyi eseke sayikhipha emazweni adlulileyo ngenxa yokuthi ilizwe lakhiwa libuswe njalo lithandazelwe ngabanikazi balo. Abanikazi beZimbabwe yibo bayakha imigwaqo, abanikazi beZimbabwe yibo abalungisa amadema, abanikazi beZimbabwe yibo abasemasimini abayenza ingqoloyi lokunye kuningi esikubona kuphuma emasimini ngabanikazi beZimbabwe. Thina njengabatsha sithi hhayi sesimelele isadiki ibuye, izabuye yenze kuhle kungela lutho oluphambanisekileyo ngoba isandla somthetho sikhona sizazivikela abantu beZimbabwe imajority engafuni izinto zokulwa, engafuni izinto zodlame, engafuni izinto zodlakela. Abantu beZimbabwe into abalesifiso layo yikubona ilizwe labo liphumelela, yikubona impilo zabo zitshintsha, yikubona izinto zabo zisenzakala kuhle zisiya phambili. Sikhangele ukuthi ilizwe lethu ngalibe yilizwe elitshengiselayo kwamanye amazwi ukuthi hhayi yilizwe elisendleleni yokuphakama, yilizwe elisendleleni yokuhlukunyiswa liyofika lapho elimele lifike khona. So konke lokhu thina sikunanzelele, njalo thina sinesifiso, njalo siyathemba ukuthi soon after i-SADC summit konke kuyahamba kuhle, iZimbabwe abantu bephenduke back engqondweni zabo benanzelele ukuthi hhayi i-SADC ayisiyetshintsha ezombangazwe, ayisiyetshintsha omongameli, kodwa i-SADC yona is just an organization ekhona ukuthi amazwe abambane ancedisane ekwakheni amazwe abo.